la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la la
la la la la la la la la la la la la uthando lwakho lwangena enhlizweni yami
wenumhala
ngingalela
wenumathemba
ngihlala ngingalela
uthula sithando sami
ngihlala ngingalela
awuluthando lunjani
ngihlala ngingalela
la la
la la ngingalela uthando lwakho lwangena enhlizweni yami Ngiphume ngibheke emnyango sekukhona ukukhohlosayo
Ngiphume
ngibheke emnyango sekukhona ukukhohlosayo ukukhohlosayo kuyakhohlosela ukukhohlosayo kuyakhohlosela
baba
okukhohlosayo kuyakhohlosela
luzela
okukhohlosayo kuyakhohlosela
ake
niphume nibheke emnyango sekukhona okukhohlosayo ake niphume nibheke emnyango Sekukhona ukukhohlosayo okukhohlosayo kuyakhohlosela okukhohlosayo kuyakhohlosela okukhohlosayo kuyakhohlosela okukhohlosayo kuyakhohlosela okukhohlosayo kuyakhohlosela
La la
la la la ngingalela uthando lwakho lwangena enhlizweni yami
wenomathemba
la ngingalela
wenadudu wami
la ngingalela
ngomoya usulthatha
la ngingalela
ngomoya usulthatha lwakho lwangikhathaza
ngingalela Buya 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 ngihlala ngingalela Buya 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 ngihlala ngingalela
Luchacho kanjani uthando
ngihlala ngingalela
Luchacho kanjani uthando
ngihlala ngingalela
Awungalala ngingalela baba
ngihlala ngingalela
Ungalala ngingalela
ngihlala ngingalela
Iyathanda ukuza lapha
ngihlala ngingalela
ngathi ngizokufica ungekho nje
ngihlala ngingalela
la
la la la ngingalela
ngingalela
uthando lwakho lwangena enhlizweni yami
hayi umnandi
kumnandi kwela kithi mnambithi